siyabonga amavelasi lo Chris siyalamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 ngozibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
mfethu silanje na sikhathazekile kakhulu mfethu ngoba ma kulahleka impilo zabantu abangaka mfethu ayi nangizwa ukukhathala kakhulu emzimbeni
Kufe izizalwane zeZimbabwe ezilichumi lanhlanu enkozini yomgwaqo enzakale eMokopane kwele South Africa namhla ekuseni.
Beqhubele phambili, behlanganisa imithetho yonke naleyo, bebona ukuthi ongaba ngumthetho sibili kuphi. Kuyimi njengomzali ngibona hayi idalele liyenze ubuqotho sibili okuqondileyo, yikho sibili.
Idale le-Constitutional Court linquma ukuthi kungaphandle komthetho ukuvumela ukuthathana loba ukuchadisa abantwana bengakafikisi iminyaka elitshumi elasishiyagalombili. Izizalwane zeZimbabwe eGaborone zithi azithokoziswa indlela ihofisi yomeli welizwe kweleBotswana ebamba ngamandla abantu ukugcwalisa iphetshana elibuza imibuzo ngempilo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe izizalwane zeZimbabwe ezilichumi lanhlanu engozini yemota enzakale eMokopane kwele South Africa namhla ekuseni. Amapolisa athi abafileyo laba bebesemoteni yohlobo lweFord Ranger iTwin Cab ngemva kokuba inqikilane lelori. Athi omunye wabafileyo laba lusane obelulenyanga zokuzalwa eziyisishiyagalombili kanye lesizalwane sakwele Congo. Amabizo abafi kakaziswa ngoba amapolisa esadingisisa ukuthi ngobani njalo azise izihlobo. Imota le ibigwa ingekamalayitsha njalo ibivela eZimbabwe isibuyela kwele South Africa. Sixhume isizalwane seZimbabwe esise South Africa umnumzana Macatha Ndlovu yena othi bathithibele ngokwenzakeleyo.
Mfethu eyi silanje na sikhathazekile kakhulu mfethu ngoba ma kulahleka impilo zabantu abangaka mfethu ayi nangizwa ukukhathala kakhulu emzimbeni.
Bakhona yini obaziyo mnumzana Ndlovu abangaba behlelwe yile ngozi abangaba bebekulimoto?
Ngingenayo i-evidence impela mfowethu lana ngoba ngisuke ngezwa nje kuphela bekhuluma ukuthi ukhona nje ufisi uhlala nje lana e-Hebrew obekhona kule ngozi. Angani nje umuntu obenganike ekhaya ozobashona lapho lokuzenza emotweni.
Ukhona imota le bathi ibithwele abantu abafika phose ichumi, iTwin Cab labantu abangu-17. Omalayitsha bagcwalisa izimota ngaleyo ndlela vele?
Iqiniso elihle mpela, ngiyazi mpela ukuthi kwana ma ngabe abantu belayisha ngey'moto lezi basuka bagcwalisa abantu abaningi kakhulu ukwenzela ukuthi bathole imali eningi ngoba amapolisa kayidena wehlupha kakhulu, so nabo bazama ukukhava ama-expense asemgwaqeni.
Umnumzana Macatha Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umthethwandaba we-Constitutional Court namhla unqume ukuthi kungaphandle komthetho ukuvumela ukuthathana loba ukuchadiswa kwabantwana bengakafikisi iminyaka yokuzalwa elitshumi lasishiyagalombili 18 years. Kubika uMavis Gama.
Esethula lesi sinqumo emele abanye omahluli edale le-Constitutional Court uJustice Venanda Ziyambi uveze ukuba sithethwe ngokuvumelana kwabo bonke beyisishiyagalolunye. Uthi idale likubone kufanele lithathe lesi sinqumo ukwenqabela ukuhlukuluzwa kwabantwana ikakhulu ngabezokholo abacatsha ngamasiko esintu kanye lezinye izigangi. Igqwetha eliselo ludaba emthethwandaba we-Constitutional Court umnumzana Tendai Biti emele ababili abahlangane lalolu dubo lokwendaba sesebancinyane ngezizathu ezehlukeneyo abathi unkosazana Loveness Mudzuri kanye lonkosazana Ruvimbo Tsopodza lamukele ngenjabulo lesi sinqumo. Ubithi uthi besingekho isidingo sokuba kulindelwe ukuthathwa kwaso edale laphezulu elizweni le-Constitutional Court bekumele kube ludaba okade lwalungisiswa lidale lephalamende. Umnumzana Nicholas Tabengwa isakhamuzi saseHarare ngomunye wabantu abemukele ngenjabulo lesi sinqumo.
Udaba lolo mbona luqotho sibili luqondile njalo ngakungalandelwa khonokho ngathi siselizweni sibili. Kodwa udubo olukhona ukuthi kathesi sikubona imithetho iphikisana. Kulo mthetho wona okhuluma ukuthi nxa umntwana engafika iminyaka engu-16 sekule mvumo yokuthi alale lendoda.
Osekumele kwenziwe uThabengwa ethi yikuba ilungisiswe imithetho ihambelane lokuthiwa isekelo sombuso ethi ngoba ukuphikisana kwalokhu kokubili kusetshenziswa izigangi zabesilisa labesifazane ukuhlukumeza abantwana.
Beqhubile phambili behlanganisa imithetho yonke naleyo bebona ukuthi ongaba ngumthetho sibili nguphi. Kuyimi njengomzali ngibona hhayi idaleleli liyenze okuqotho sibili okuqondileyo yikho sibili.
Uzulu uthi sekumele ilungisiswe imithetho yemihlobo yemichado elizweni ihambelane lesisekelo sombuso esichaza wonke umuntu ongaphansi kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili njengomntwana. Bethi ngoba ovumela ukuba lomyeni oyedwa ungani ubandlulula owesintwana ngoba uvumela ukwendiswa kole minyaka elithumi lasithupha kuthi owesintu wona vele kawucaci ekuthini benda loba ukuthatha bele minyaka emingaki. Isilinganiso esedlula kancinyane amathumi amathathu ekhulwini 31% samantombazane eZimbabwe babikwa bengena emendweni besesebancinyane ngezizathu ezehlukeneyo okubalisa ukholo, ubuyanga kanye lesiko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe eGaborone zithi azithokoziswa indlela iofisi yomeli welizwe kweleBotswana ebamba ngayo abantu ngamandla okugcwalisa iphetshana elibuza imibuzo ngempilo zabo. Besithi kabakwazi ukuthi uhulumende weZimbabwe ufuna ukwenzani ngakutholayo. Kubika uMartin Ngwenya.
Abadinga uncedo ehofisini emele iZimbabwe eHaboroni bazithola becelwa ukuthi baphendule imibuzo ngempilo yabo langokufika kwabo eBotswana ukuthi balandeni. Ihofisi yeZimbabwe ithi zama ukubuthanisa ulwazi ngalabo abaphandle kwelizwe njalo ukuthi bangancedwa njani uma kulamathuba abafaneleyo ekhaya. Kuphepha leli abaligcwalisayo kumele bafake amagama abo ngokugcweleyo kanye lekheli lesihlobo ekhaya. Okwenza inengi lingahlaliseki libuza ukuthi uhulumende angabe ehloseni. Umnumzana Nathaniel Moyo uthi katholi kahle ukuthi kungani uhulumende edinga indlela efana lali ukubutha ulwazi kukanti okujayelekileyo ukuthi umuntu akumelanga azibethe ngegama.
Information ifikiswayo embassy ikhuluma ngokuthi wabuya nini ubela nini ekhaya plus siba very uncomfortable ngokuthi lifomenjalo. So ngathi awumbenesenza abantu abaliqala esibalekayo ekhaya abantu abangabalikayo. We are very very uncomfortable and concerned ngendaba efomena kathifu.
Kukanti umnumzana Dennis Ncube uthi unanzelile ngesikhathi esiyafuna uncedo lokuthola incwadi yohambisa ipassport entsha ukuthi kudingakala ukugcwalisa kuleli phepha elibuza imibuzo engacaciyo.
Kule phepha esilifilisiweyo lapho esikhathini ngine-embassy awukhathelekile ukuthi akusenzani. Ebhesa aphinte amaphepha wepassport kumbe athatha amaphepha we-birth certificate bawuni ifomu lokuthi usayine yokubuza ukuthi usuke nini eZimbabwe uzokwenzani eBotswana uzobuyela nini eZimbabwe.
Uthi kodwa akubahlalisi kuhle ngoba bengazi ukuthi okubhalwa kule ncwadi kuzaphelela kuziphi izandla.
Ngakho ngenkinga ekhona la ukuthi indaba ze-confidentiality. Uyafika iphepha leli ubhala ibizo lakho konke asikwazi ukuthi amaphepha lawo bazawenzani ngamabizo ethu ekhona. Siyavuma ukuthi ama-statistics bafuna ukuwasebenzisa kuma-service abo, kodwa ihlupho likhona ngeli-confidentiality. Uyaqinisa ukubhala la manga phethu sizabe ukuthi khona baza kuncindezela ngalokhu obhale ngakho ngelizwe.
Iphetshana leli lidinga ukwazi ukuthi umuntu wasuka njani ekhaya, nini njalo wenza msebenzi bani elizweni lapha ahlala kilo, njalo ohlala kuphi. Okunye ungaphathi kahle iningi ngumbuzo wokuthi uzabuyela nini eZimbabwe, njalo ubuyela sokutheni. Iningi lisesaba ukuthi ulwazi olutholakalayo lungabe lugcina lusezandleni zengatsha zikahulumende ezesatshwa nguZulu. Kodwa omunye osebenza ofisini yeZimbabwe eHavron utshele iStudio 7 ukuthi akulasidingo sokwesaba, ngoba le yimizamo emsulwa yokubutha ulwazi ngalabo abaphuma elizweni ngesikhathi iZimbabwe lahlelwa zingqondo ezikhaliphileyo zidinga imisebenzi emazweni awumakhelwane. Ngingumathini Gwenya wendaba zeStudio 7 ngisabrongile Botswana.
Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa loNkosazana Zanele Mpofu ofunda ekolishini lezemfundo yaphezulu e-University of KwaZulu-Natal kwele South Africa. UMampofu othi usezaqeda izifundo zakhe zobugqweta lanxa abazali bakhe bethole nzima ngokubhadala imali yemfundo. Uthi umtholo wabazali bakhe obuza balula ngawo uhulumende weSouth Africa uyavumela izifundi ezivela kwamanye amazwe ukuthi zisebenze kulelo lizwe. Asizweni uMampofu exoxa lo Gibbs Dube.
Akuright khona ezifundweni zami, kodwa nje siba nama-problems amanye esihlangana lawo.
Singathi inkinga zangkhona kuyini?
Inkinga yokuthi asikwazi ukwenza anything as long as sisebenzisa ama-permits. Nje okwethu esikwenzayo ukufunda sibuyele emakhaya.
Singathi-ke liyenelisa yini ukuthi lisebenze nxa lingekho esikole?
Hayi, asiyenelisi. Ngama-holidays kunje ngikhuluma i-holiday ngihlalele endlini, ngoba manje siyadinga umsebenzi bakhangela i-permit abafundi.
Manje ligcina liphila njani khonapho-ke Mampofu?
Hayi, siyaphila khonokho ukuthi imali ezivele ebazalini labo behlupheka yikho sikusebenzisayo.
Nxa sikhangeleke imali yemfundo wena oyibhatalayo, ubhatala malini?
I-school fees siyafika kubo 50,000. Singasabali okokudla, okwerenti, i-school fees sodwa nje.
Singathi lapho ukhuluma ngamarandi kumbe ukhuluma ngani?
Ngamarandi.
Ngethemu kumbe lapha sikhuluma ngomnyaka wonke?
Umnyaka wonke.
Pho-ke manje njengoba iZimbabwe kuhlupha kangaka, abadala bayithatha ngaphi imali enjalo?
Abadala bayazama nje ukuthi babone ukuthi into ziyahlangana noma bengelayo.
Sibuyela njalo kudaba lolu kade ukhuluma ngalo ukuthi alivunyelwa ukusebenza khonapho eGoli. Pho liyake likhulumisana yini lo hulumende ukuthi libonte ungathiwani?
Uhulumende siyakhuluma la esiqalanga, kuyamele kube labantu esingakhuluma labo abakwazi ukukhuluma lo hulumende.
Alizange vele lizame kumbe ukuthi likhulumisane njengabafundi khonapho liqoqane libone lingakwenza?
Siyazama ukukhuluma singabafundi, kodwa ukuthi kuphumelele ayi akuphumeleli.
Pho kuzathwani zasibili akucace sibili sizwe ma?
Ayi asazi nje, sesaphonga ukuqeda ngoba mina manje ngikhuluma ngiyaqeda ngoJuni. Ngingaqeda ngoJuni permit yami ya-expire ukuthi ngizaya ngapha ngikwazi.
Singathi-ke kodwa imfundo khonapho injani nxa suyiqathanisa le Zimbabwe?
Hayi, imfundo yangapha ilula ma suyiqathanisa le Zimbabwe. Iquality yakhona ayifani.
Akujule khonapho mama?
Ayi, ngathini, imfundo yangapha iyapaseka, akufani laseZimbabwe. EZimbabwe kuyafeyileka ngale, ngapha kuyapaseka. Hayi, kulula kakhulu.
Kwenziwa kwini khonokho?
Hayi, asazi.
So nxa likhangela-ke amabhuku eliwasebenzisa khonapho, la mabhuku asebenza eZimbabwe abugqwetha, kambe ungathi ayihlukene yini kumbe kuhamba njani?
Hayi, angabe ehlukene ukuthi angikwazi ubugqwetha beZimbabwe ukuthi bunjani, but okwangapha ngathi kulula.
Uzakwenzani ungaqeda izifundo zakho?
Ngaqeda i-degree, bendithanda ukwenza i-masters.
Okwenza ukuthi ufune khonokho kuyini?
Umsebenzi, akutholakali emsebenzi. So kungcono ulokhu ufunde uqhubekela phambili, mhlawumbe kungavela okunye uphakathi wezifundo zakho.
Kanti alifundi ukuthi nxa lingaphuma khonapho umuntu azenzele owakhe yini?
Siyafunda ukuthi umuntu azenzele owakhe yedwa, kodwa kunzima. Kamele uqale phansi umsebenzi, then ubusubona ukuthi uyazenzele okwakho wedwa.
So kungabe kunzima kanganani, okudingakala kakhulu kwini?
Imali labantu nje, ukwazakala abantu ukuthi mangazi umuntu onje ngiyakwazi ukuphuma ngendaweni enje ngoba nje lamalanga ukuthi uzufike ezindaweni ukuthi ube kwazi abantu
lapho lizwe unkosazana Zanele Mpofu isizalwane seZimbabwe esifunda eSouth Africa obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya isinqumo esithethwe lidale le-Constitutional Court lamhlanje esithi ukutshadisa abantwana besesebancane ikwephula umthetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqula lamalunga eCouncil yezomvikela kugatsha lwe-United Nations Security Council lilubhekise kwele Burundi lamhlanje ukuyakhuthaza uhulumende kanye lamabandla aphikisayo ukuthi asungule inkulumo zokukhumisana umlotha ukuze kuvinjwe impi yomdeni elakho ukuqhamuka kulelo lizwe. Udaba lomumo okungahlaliseki kwele Syria ngolunye lwendaba ezimqoka ezibikwa zizahluzwa ngunobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba. Umnumzana John Kerry lapho ehlangana lomunye wakhe wele Russia kwele Switzerland lamuhla. Umnumzana Kerry ubikwa ezama ukukhuthaza iRussia ukuthi incenge umngane wayo umongameli Bashar al-Assad wakwele Syria ukuthi avumele inhlanganiso ezincedisa uZulu ukuthi zenelise ukunceda abahlukunyezwe yimpi ekulelo lizwe. Ngelifake ezandleni zejaheli dala uChris Gande ngamafitshane esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Trust Nubu umkhokheli wenhlanganiso ye Center for Climate Change Knowledge Foundation.
Ngathi inhlanganiso eyaphumayo ngo-2006 ibone ukuthi ukuthinja komkhathi ekufana nani sekuletha iy'nduko eziningi ekungagaleli ndaweni zemaphandleni ukuthi abantu baphile nzima kakhulu ngokuthinja komumo mkhathi.
Kahle kahle kuyini ekwenzayo linhlanganiso?
Ngokumbangela zomumo mkhathi ngokuthi sibona sikhangela into ezifana ukuthi ukushintsha komumo mkhathi kubangelane emasikhangele intweni zokulima abantu njeba sikhangele into zama-drought ama-floods ukuthi khona ukushintsha komumo mkhathi ukuyisa njani into ezivela zonalezo.
Ukuze inhlanganiso le iphumelele ithola ngaphi uncedo lwemali?
Uncedo siyathola kwabantu ababona ukuthi umsebenzi ukuyenza umsebenzi wesikoto futhi umsebenzi okhanya ngani vele ulako ukuthi ulethe umasigabela endawani zemaphandleni ngokutholakala kokudla umasigabela ukuthi izimbabwe izwe esingani umkhomami wezimbabwe ukuthi ube ukuhamba kahle i-agriculture obele inani isebenza kahle akhona izikole izihlanganiso eziningi ezibona ukuthi kungcono abantu befundiswe ukushintsha komumo mkhathi ukwenzela ukuthi labo bona bakwanise ukudlula indlela abangenzela ukuthi ukushintsha komumo mkhathi kungaphazamisi impilo yabo kakhulu.
Khona ukuguquka komkhathi lokhu ungathi sekuwoneni kuyini osokwenzakele nxa siqathanisa le minyaka edlule?
Uma ukhangela ukuthi izulu kahle kahle ukuna kwezulu bona vele akusamanga kahle ungananzela ukuthi izulu ngabona izulu laliqalisa ukuna kubo-September then October abantu beqalisa ukuhlanyela kumbe October manje kahle uyananzela ukuthi uDisemba akazefike vele kumakabize mlipropo elilodwa lezulu kumbeni uma izulu lankona mase zibuka liyabuya ka-one yine mili ziningi ngibabheli bangela amaflash kwesinye isikhathi uma lingana vele ibe selihamba kwesikhathi esiima emasimini izinobunezi vele seziwoma ungaphela amanzi emhlabathini so yinto esikukubangela ukuguquka kwemiskhathi.
Njengoba usitsho wena ukuthi inhlanganiso le yaqala ngomnyaka ka-2006 selifundise abantu abaningi okunganani njalo bathini nxa libatshela ngokuguquka komkhathi?
Yabona lawo bayabona sikile ukuthi ukuguquka komkhathi sekuyinto vele sebeshesha sihlala layo. Ngathi thina vele okwamanje njengoba sithi inhlanganiso yekhona ngo-2013 besingakafundi abantu abaningi kakhulu kodwa i-hosnet ngokuplana kwethu ngokubona kwethu abantu uma ngaphakathize nokufundisela abantwana basesikolweni abantu bona laba basemaphangeni lakuthikwazi nje ukuthi yinto esezenzakala lo ngoba uma bengabakwazi nje ngakhona ukuthi la kwemilisini esingathi ama-local level local community climate mitigation strategies ngokwabo abangathi uma singenza kanje engxenye imidubo yesihlanganela kwakonkomkhathi engcedingayehla
yona inhlanganiso yenu itholakala ngapi njalo inkulu okunganani?
Inhlanganiso leyi itholakala eHarare kwamanje kodwa silakho amanye amahofisi amanye ama-regions anjengobulawayo emasingo veru tari ikwalimuna sifake sathi i-Africa labo kucabanga ukuthi vele kumele ikhule vele ivesele ku-Africa ngoba babona ukuthi ukuguquka komkhathi kukhanya ngathi kuphazamisa kakhulu abantu amazwe ase-Africa.
Hayi, isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalalela.
Ngiyabonga kakhulu kanti.
Hayi, lathi sibongile. Loke bekungumnumzana Trust Nobu oyinhlanganiso yeCenter for Climate Change Knowledge Foundation ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilani.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu labasakhulayo ku Highlanders elidlala ku Southern Region Soccer League uthi iqembu leli lizalwisa ukuba liphuthe imidlalo yalo lihlezi kuzinga laphezulu kungalane yemiklomelo. Kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu lebhoso elibunjwa ngabadlali abaleminyaka yabo yokuzalwa engasabavumeli ukudlala ku league yama juniors kodwa bengakalungeli ukudlala kuqembu elidlala kusigaba se-Premier Soccer League kumelusi Sibanda ukuthi iqembu leli lizancintisa kanzima kusigaba sika-Division 1 lonyaka. Leli qembu lifinyelele ukuyadlala kulesi sigaba ngemva kokuba libhutshe imidlalo yalo likuzinga yesibili engalaneni yemiklomelo kusigaba seBulawayo Province Division 2 ngomnyaka ophelileyo. Umqeqeshi walo uSibanda uthi abafana bakhe bazaqhuba kuhle ku-Division 1 ngoba sebeneminyaka embalwa bedlala bendawonye njalo iningi labo ngabafana abasakhulayo.
I-target ukugcina sekutop 4, top 8 yi-target yethu, asifuni ukureriketa. Abafana njona suke labo i-team lezi ibhitle lothebe lokho esilayo singahamba sila abafana baku-division. I think we are going far. I think thina vele mostly ama-players ethu ama-under 20 akula mntu omdala ama-under 20 abantala bayi-2 mevale 21 bayi-2 but iningi vele under 20.
USibanda uthi abanye abadlali baleli qembu elibunjwa ngamajaha iningi lawo aleminyaka engedlule yamajumi amabili bazakhuphuka bayedlala kuqembu elidlala kusigaba se-Premier Soccer League njalo indawo zabo zizathathwa ngabadlali abavela kuqembu labasakhulayo elabaleminyaka engaphansi kwejumi lachiyagalombili kanye labanye abazavela kwamanye amaqembu.
I think sebe ready ukuthi bangadlala ku-first team abanye bangkhona but kulama abazasala abazasala bazayithela i-under 8 njalo sezingena ku-Division 1 kuzaza ama-players azazijoyina vele zafunza ujoyina.
Iqembu leli laziwa ngokuthi i-Highlanders Under 19 loba i-Highlanders Academy lifinyelele ukuyadlala kusigaba sika Division 1 ngemva kokuba liqede imidlalo yalo kusigaba seBulawayo Province Division 2 likundawo yesibili ngemva kweqembu leTalent Vision nakenye. Abafana beTalent Vision baqede bele miklomelo engamashumi amahlanu lathi bamune munye, ikanti abafana beBhoso baqede bele miklomelo engamashumi amahlanu lanhlanu. Abanye abadlali beqembu leIslanders Academy abaqhube kuhle enyakenye, njalo akukhangelelwe ukuba lonyaka umnyaka ungaphela sebedlala kuqembu elidlala ku-PSL, ngabagoqela umgadli uPrince Dube, yena otshayele emambuleni yamagoli angamashumi amabili nyakenye, kanye lomdlali wenkabeni yenkundla uBrian Banda. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sokwesikhathi sokuvala incwadi elisithumela zona lina balalele. Siqale ngomlaleli wethu uSindiso Ndlovu osesigodini ensezi othi, linjani lonke basakazi beStudio 7 kanye labalaleli. Mina ngithanda ukubingelela umyeni wami uNhlanganiso Gwebu lengane zami uImmaculate Divine Lodineo. Ngiye eMbizingwe ngibingelele imuli yakomgodi Endlovu, okhulu bami usagwari sambomvu samanyoko losa obet. Ngiyabonga, kutsho umlaleli lathi siyabonga Ndlovu. Olandelayo umlaleli uthi, mina ngingumduduzi Sibanda ngise Kingsdale. Umnyaka ka-2016 ngomnyaka wendlala ophindiweyo ngoba ungabheka akula Zulu, akula msebenzi, akula magetsi, akula nto yonke, kukhanya sizawuphutha kanzima. Lokhu sadinga ukubambana, lokhu sokudinga sibambane njengama-youth. Oh, imuli yeZimbabwe sisolve le ngxaki esiphakathi kwayo. Umlaleli wokugcina nguThembelani Moyo, yena olobe ekhasini lethu leFacebook elithi VOA Ndebele othi, mina ngiyathanda ukulandela indaba zeStudio 7. Lani ke balaleli lilakho ukubalelwa ezenu incwadi khonapha emoyeni, lingazithumela zona nge-text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe lisilobele ku-email ikheli ithi studio7@voanews.com. Shela ngonanzelelo siyamzenga mfowethu, shela ngonanzelelo siyaphela mfowethu, shela ngonanzelelo. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ufezi izalwane zeZimbabwe ezilitshumi lanhlanu engozini yomgwaqo eyenzakale eMokopane kwele South Africa lamhlanje ekuseni. Idale le-Constitutional Court linquma ukuthi kungaphandle komthetho ukuvumela ukuthathana loba ukutshadiswa kwabantwana bengakafikisi iminyaka yokuzalwa elishumi lasishiyagalombili 18 years. Kwanele ke okwalamhlanje zulukandaba olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Lilani.